Lokho kuphume emhlanganweni osanda kwenziwa ngabenhlanganiso ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe lenhlala kahle yabantu eZimbabwe Democracy Institute ZDI wenkulumo mpendulwano kuhlaziywa impumela engaba khona ngomthetho osalolongwa owe PVO Amendment Bill. Umnumzana Bekezela Gumbo esinye isiphathamandla seZDI ulandisa kabanzi ngengozi engadalwa ma lingaphumelela ukuba ngumthetho iPVO Amendment Bill.
Ngenxa yokuthi umthetho lo uvumela uhulumende ukuthi engenelele ekusebenzeni kwalezi nhlanganiso ezizimeleyo, ixotshe abantu abasebenza khona, ifaka bakhe oyabe beaphointe uminista ekahulumende. So ama-funders bakukhangela kukhana kuqakathekile ekupheni ifunding bekuncitsheni. So kusho ukuthi ku-Global Village inhlanganiso zaseZimbabwe eziningi zizahluleka ukuthi zikwaniswa ukudingela abantu bakithi imali ngenxa yokuthi imali yabe isihamba kwamanye amazwe alalayo uhulumende ongancindezeliyo ngendlela lomthetho okhuluma ngayo.
Uqhubeke esipha njalo lengozi engaba khona lakuye uhulumende okhona kwezokulwela ilungelo loluntu. Ugumbo,
sonke siyakwazi ukuthi uSmith uthe esebhanile ama trade union nalawa konke nama opposition political parties sana zeluthi kwagcina sebesiya kurevolution liberation struggle. USmith wazidubula unyawo ngompopo wakhe owawusebenzisa, cabanga ukuthi uzambhadala. So uhulumende kamnankakho kumele ukuthi uphiwe warning ukuthi khona kwabakwenzayo ukuvala i-civil space ku-dangerous kiyo iregime, kiyo uhulumende kamnankakho, ukuthi abantu bona abamphikisayo ma bengasela sinye ispace sokumphikisela kiso esilokuthula engabavalela baphitha ngokwenzayo.
Omunye wabaphatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini lo ngumnumzana Henry Khane osebenzisana loZulu kwezentuthuko.
Those trustees, those NGOs which have been providing food relief when there's a disaster won't be acting liberal, because they will be told that you cannot give so and so, but you can give so and so. By who? By the powers be it. Those are elected people.
Uma NGOs abetholisa uZulu usizo lokudla uma kuthe kwabanzima ngike esebenze ngendlela ekhululekileyo, ngoba azotshelwa ukuba nikani uzibandobani linganiki uzibandobani. Lokhu kusenziwa ngabalamandla akhona.
Kodwa uhulumende uthi kasikho isizathu sokuba kube lokwesabela leli bhili, ngoba injongo yokulungisisa umthetho olawula ngezokusebenza kwenhlanganiso ezisebenza zizimele ukusiza uZulu ngeyokuba kungaze kwaba lezephulamthetho abenza okungekho emthethweni. Lokhu kugcizelelwe ngumphathintambo wentuthuko yembuso yezabelo umnumzana July Moyo ngesikhathi esethula umbiko wakhe emhlanganweni wokubonisana kwezokutholisa usizo lwezokudla owe-Food Deficit Mitigation Strategy Sensitization Meeting kunsukwana ezisanda kwedlula.
In order to be transparent, we as government need to know about everybody who is going to be intervening, so that if they are making mistakes on the ground, those who from government who are also there can be able to say, this is not the agreement that we have.
Ukuze siphumelele obala singuhulumende kumele sazi ngaye wonke umuntu ozangenela ukusiza abantu, ukuze ukuthi makusenziwa amaphutha abaphuma kuhulumende bazi njalo batho ukuba kulesivumelwane bani kulabo abangena kulezi zigaba.
Kodwa abenhlanganiso ezizimeleyo bathi lanxa uhulumende sithi ulungile lomthetho athi ujonge ukulawula indlela ezisebenza ngayo, ulakho ukungamsebenzeli uhulumende kuhle, besithi leyo migoqo ilakho ukuphazamisa ukuqhutshwa kwenhlelo kakhulukazi lapho kuthe kwaba lomonakalo omkhulu abantu bedinga usizo lwesiphangiphangi okufana lendlala, izulu lesikhukhula lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.